Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto ku 23 Ntulikazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla. Lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland neMathebeleland North.
Akula muntu osengwawakuswa abana ahambe emaralini awezanu PF. Nalamanga lawani. Abantu bayazivila, abanye babona beqhuba ngenyawo. Abanye ubona begade emaralini kungela muntu obanjwe ngabali.
Asasemaphethelweni amalungelo okuthi abantwana abafunda eSomaqhilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ukumela eZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists.
Kathi sakhathisa onina amabhethe ticket lezithuthi babathatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. Nxa umzali engela sithupha kelabhethe ticket akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuthi ngubani okufanele abe yinkosi yamaNdebele.
Umbuso wakithi buvele ulama-boundary. Kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi baba uKhumalo sekumele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yamarali aleli bandla njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland leMathebeleland North lapho umongameli Robert Mugabe asebhotabhote khona. Umeli wedale lephalamende emela impophoma phelandaba umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla saleli bandla uthi umhlangano obuselupane kuthange unikeze ibandla lakhe yamadlabuzane okukhankasela uKheto.
Into enhle engibone ukuthi abantu bayasukuma ngobuningi babo bezosekela ibandla labo eleZanu PF. Umongameli ulokhu ekhuluma egcizelela ngendaba yokuthula ukubana akube nokuthula waze wakhuza abanye ontanga abade besebenzisa ibizo elebandlele leZanu PF ukwenza ukuganga futhi akufundakali kona kubana baze bakhuluma egcekeni kanye lomama uFirst Lady umama uGrace Mugabe laye uzowatsho laye ukuthi ona laye njengomama ozeleyo uzwa ubuhlungu nxa ebona abantu besenza udlongudlongo kwabanye abantwana. Sisiya ekhethweni yinikwe emihle eyamukelekayo kakhulu ngoba asifuni ukubana kube legazi elichithekayo, asifuni ukubana kube labantu abalimalayo, asifuni ubana kube labantu abaluzayo kumbe ngisho ne-property yabo ngenxa yokuthi kona sofika isikhathi sokhetho. Isikhathi sokuthi yona wena lami sizikhethele abakhokhele siyabe sibafisa sibafuna nxa sibona ukuthi yena akuseyikho ukuthi na somele kuliwe kunithokosile ukuza abathungameli bethu begxumusela ngendaba ezinjalo ezokuthula njengoba sesiya ekhethweni.
Ngabantu abasekela ibandla leZanu PF lomongameli Mugabe.
Akula muntu osengwawakuswa abana ahambe emaralini awezanu PF. Nalamanga lawani. Abantu bayazivila, abanye babona beqhuba ngenyawo. Abanye ubona begade emaralini kungela muntu obanjwe ngabali. Lokade banje amandla ngabantu nje abafuna ukukhuluma nje into nje bezama ukuchuphuza ibandla leZanu PF. Kodwa into ekhona yokuthi abantu basubela ngokufuna kwabo. Ye, bakhona abanye abavele kwezinye izigaba bantu bantutshani abathanda ukulandela lapho unomongameli wabo khona. Kodwa iningi labalade belaphana lobani ngabantu abavela eMathebeleland North yonke jikelele.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalele ephalamende njalo elilunga lebandla leZanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Asase maphethelweni amalungiselelo awukuthi abantwana abani abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ekuqaleni kwenyanga ezayo ukumela eZimbabwe kumbukiso wesifundo seScience oweNorthern Gauteng Expo for Young Scientists eUniversity of Pretoria. Abantwana laba bavela eGayela eUmfundi emkhulunyelwa leMandindi, njalo isikolo sabo asilandle ukufundela isifundo seScience eLaboratory. Inhlanganiso yeMopani Foundation Trust International yakwele Bhilithani eyiyo eqoqelo luhambo ithi abantwana laba uLouis, uGiven, uMenelisi loAndile abakaze bephume eNkayi, njalo abathathu zintandane ezigcinwe kweyisemkhulu, kukanti owesine ulomzali ogogekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe umfundisi Hlanganani Dube uthi sebecele ugatsha lwezemfundo ukuthi luncedise ngencwadi zokuhambisa ezama-passports ngoba zilokhu zingakaphumi. Siqale ngokumbuza ukuthi bekulula na ukudingela abantwana laba incwadi zokuhambisa.
Kwahlupha kakhulu ngoba abanye babo kasezathathisa onina kuma-birth certificate lezithupha, then from there bazothatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. So hhayi, kube lohambo sibile lungalise lufuna ukuthi sibike abantu bafuqe obuzwayo, ngoba nxa umzali engela sithupha kela birth certificate akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Kodwa imbangela-ke bebehlezi nje bengalazo lezo ncwadi.
Ngakhangela kahle ugaba senkayo laphana, abantu abaningi abalazithupha abalamapho. So kungathi nje abantu nje bakwamukela uhlala bengalawo, kodwa la abasibili abazali bakhona bonke babesibona labo, hhayi phela abazali bathathe abanye bakhona.
Udaba lwemali-ke laliqoqa ukuthi kube le mali ezancedisa ukuthi ababalisi labantwana behambe kwele South Africa.
Hhayi, imali silokho sisayiswela kakhulu. Okwaleli thuba sisiyenelise ukuthi zuze imali engange-$300 eyi-US evume ukuthi sithathise abantwana ama-passport. Kodwa-ke imali esihleke sayeswela-ke ukuthi abantwana bekhona ngale e-South Africa, ngoba sithi bahlale almost a week khona ngale. Siyayiswela imali yokuthi sibadinge indawo yokuhlala, indawo yokudla, kanti lokuthi bahambe ukuphenduka besiye e-South Africa.
Njengoba sokusele amaviki ambalwa ukuthi abantwana behambe, imali le libona ingani izenela yini? Njalo nxa ingenelanga kule minye imizamo elizayenza ukuthi ngempela behambe.
Ukufika kwethu ukuthi bahambe sokuqhuba sikhanga sesicela ebantwini ukuthi bengasisiza kakhulu abantwana abafunda eSomakhwilili kana ngale eNkayi ukuthi banye abanabo abantu babo ukuthi bahambe. Kodwa-ke bathi njengama-organizers alokhu sele ukuthi bake ulutho lokuzeka ukuthi abantwana bahambe, ngoba sifisa ukuthi sele uhambo lungaphumi.
Abalesifiso-ke sokuthi labo bencedise abantwana laba ngemali bengasa ngaphi usizo lwa?
Kuba lula nxa bengafaka ku-ecocash lezi inamba 0773 721 780 seZimbabwe, 0773 721 780.
Ebulenjini-ke
i-email address yami ithi yona dube@hlasto@gmail.com, dube@hlasto@gmail.com.
Lo ngumfundisi Hlanganani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation Trust International, sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi obengumgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma kanye leqembu aselidlalela eleyada bathethe inyathelo elihle ngokunikeza iqembu leBhoso isipho semali, yona okungakazakali ukuthi inganani. Kusenjalo, osaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya usegcizelele ukuthi abalandeli beqembu leBhoso bengamsoli uMutuma ngokuthiya iqembu leHighlanders. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNgwenya uthi abalandeli kumele bazwisise isimo ebesibhekane loMutuma esokuthi imali abeyithola kuqembu leBhoso ibingeneli ukuba anakekele imuli yakhe ayitshaya esigodlweni iHarare layaphinde yahlale kuhle edolobheni lakobulawayo. UNgwenya uthi ngemva kokuba lomdlali ebachasisele ukuba iqembu leyada liyamfuna njalo limthembisa imali ethe xaxa, bakhulumisane laye kanye leqembu leyada bavumelana ukuba ahambe ngesihle.
Uma kukhona esasimkolota sathi awani yena wathi secitsha-ke khonokho kade simkoloda thina njengeteam. Akulalutho esimkolodayo kade siyena uMutuma, usihambele sibilukuhle.
ukuza ukamtuma kuqembula elendaza ukuqaleni komnyaka kudabule phakathi abalandeli beqembuleli njalo emhlanganweni u-Extraordinary General Meeting obekhona ngempela viki edluleyo. Amanye amalunga asole kakhulu ukuthengwa kwabadlali abasuka ngaphandle kwedolobho lakobulawayo, bona ukucatshangelwa ukuba baye bezodinga umsebenzi kuphela kodwa bengela thando leqembu.
Sekele nini uzenza onqabungqeleke sithatha abantu abangayisiko sibafake emaphapheni.
Ekufikeni kukamthuma kuqembu layele ndazi kulosomabhizimisi wayethembise ukuba uzakhokha imali yakhe eye-signing on fees kodwa akasakwenzanga lokho. Iqembu layele ndazi lithola usekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kodwa leyo mali siyaqunywa okokuthi isisenela ukubhadala abadlali kuphela. Ungwenya uthi umthuma njengomdlali ofike kuqembu lebhoso imali ivele isiqunyiwe ubephiwa imali enganganani, njalo inkokheli yeqembu lebhoso izwisisile izikhalazo zakhe njalo isicelo sabo ngesokuba abalandeli bazwisise.
Duma usukile kodwa akathabanga ngoba kade efuna ukudlalela lona iqembu leli kodwa imali yakhe kade simhlupha ngale Harare ukuthi hayi xa imali yangikhona ingenele siphenduka phela sihlupheke siyindawonye ngapha eHarare. So ke uhambile ke umduma ukhona ngale eHarare simfisela impilo enhle khona ngale.
Phezu kokuba umthuma wesule isikwelede abesikolodwa liqembu le-Highlanders, iqembu leyadala ikhokhele iqembu le-Highlanders imali yokumthenga njengoba lumdlali ubelokhu esaselesivumelwano somsebenzi leqembu lebhoso kodwa ungwenya akathandanga ukutsho ukuba baphiwe malini. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Kelvin ongumkhokheli weqembu le Control Tribe elisebenza lokuphatha abahlabeli bomdumo we hip hop laye ongumhlabeli odumayo bobulawayo. Iqembu leli lizabe liphatha umdlalo ongaphansi kwesihloko esithi Made in Bulawayo. Vin, mfana, ngiyakwamukela kuhlelo. Skipha.
Skipha Nkazi.
Ah, lutho, abopopayi kuphela gazi.
Sure.
Masixoxeke, njengomkhokheli weqembu le Control Tribe, kuyini okwenza ukuthi likhangelele ukuphatha umdlalo lo?
Yahle kahle, iMade in Bulawayo, into esayiqala la, mnyaka odlulileyo, into yokucelebrate nje uba ngama abafana abasakhulayo ababulawayo abenza music futhi celebrate celebrate i-city yethu Bulawayo yabo.
Likhangelele na ukubambisana labanye kulomdlalo?
No, sinabo abangani esibambisana labo bese lopha kodwa i-CAC siyenzayo e-Control Tribe yithi ama promoters akhona yithi sifake imali yakhona even laba abantu ababuyayo siyababhadala ukuthi kube khona.
Awungichazisele kahle umdlalo lo uzabe uhamba njani, ngubani uzabe ehlabela khona njalo kuzaba umdumo bani?
Yeah, yabo kuyakuza uzabe ku hip hop kuphela ngoba hip hop okwamanje umculo lwana abantu abaningi abawukhayelela phansi abawuthathela phansi even ama corporate abakafuni ukuzisondeza kithi ngoba bathi umculo wethu awula direction awula order. So mina njengomuntu oqala yonke into nje control le Made in Bulawayo ngabona ukuthi mana ngiyenze ngithathe mina self ngifake i-hip hop kwenye level abazayibheka khona beyibona ukuthi how okay so i-hip hop ile direction yabuke yalaleleka ngoba okwamanje abangabhilivi kithi mina yimi abathi main artist ngiyakulo GTI ngomunye we-control tribe ngiyakulo Mawiza ngomunye we-control tribe akuyabulo azazi ngomunye futhi we-control tribe futhi banabo POY lo mfana lo obehlupula la emalangeni asilandela but oda sayigqiba lami indaba yabona so sakhulumisana yabona sesikhuluma kahle ngabona ukuthi mana ngimfake into enye la ngela uphakathi
kanti akulabafazi
bakhona azazi ngumfimele rapper la kulo bad naye futhi ngosifazane.
Ukhangelele ukuphefoma ingoma ziphi kulomdlalo?
Ngahlela ngizaphefoma ingoma abantu ezilutshwana abantu abazaziyo ezinye ngezintsha njengabo ojeki ma uthwa izo nje emalangeni angazi sayi lo nyanga ngikhipha uJeki ngakhipha lebeseni ngikhiphele ingelethwa ulokshini
manje mina Vin ngilesicelo gazi
yes
ngilesifiso sokuthi kula umdlalo uhlabelele yangoma ibulawa is got hot cheeks
Chaba
shanga ngayo la. That's right.
Ngiyazivela ukuthi office bazayincaya la. Itim vele izivulawayo, made imvulawayo. And it must be as if Bravo is outis, manje uyahambelana.
Balaleli, wathi ngidlalele ingoma yakhe uKelvin ukuthi lizwele ukuthi ingoma yakhe ihamba kanjani.
Kesisa yisama ngoba ibulawayo ga hot cheeks. Abantwana bababa. Bon. Ibulawa yoga hot chicks hot like it's summer Melogi shin lit ma sabab sin yangiz Nabantwana baya baba Siyas kwenye ngani
Ibulawa has got hot chicks Itolopa lagu bulawa elikwele labafaza bahle Kelvin Ungena kulo mdlalo kuzabe kubiza malini?
Amadola amathathu nje, $3. Ikhupho ke eminyango la, eminyango ke abasokhupho yabo safaka kube ngama amadola nje ama i5.
Umdlalo lo uzabe wenzakala ngapi?
Yabusenzakala e-Elite 400 la ese Robert Mugabe le 10th Avenue. Lo nyaka we going all out vele.
Hayi kazi isikhathi sesiphelile. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo mfana.
Hayi ngibonga mina.
Balaleli. Limzilo Kelvin masambe sonke siyethakazelela abahlabeli bethu kobulawayo mhla ka 12 kaNcwabakazi masambe sonke olivalelisayo nguMike Hobe lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizo gives to where Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Lamhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Nginenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zudekalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreta Sibanda yena uthi ke kagcotshwe uRaphael Stanley Khumalo. Baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungwa kodwa yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe ibuthene umthakazi wonke uZulu wonke uzabe buthene khona apha kobulawayo nje uzaziswa lapha uzabe buthene khona siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenzayo kwakomthakazi hathi kwamakhumalo
baba khumalo nantu daba ngona ukuthi baqhubeka sibili ngodaba lolu wena ukubona njani
angithi project ngeyabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazisa abantu ukuthi kati ye project abasponsor ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bayakwenza kuyevele kuyiba abakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu eku-race that is where study on your mark singakwazi ukuthi i-winning point yakhe kuyini siyabuyela nini kuprojekthi yethu thina esiyenzayo thina sisebenza labadala sisebenza labantu into lekayiqalisanga last 2-3-4 months kumbe iminyaka emithu edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samandebele hatshi ukuvuka umuntu esesithi hayi yini yini engiyinkosi ngakho mlandelani thina ngokwethu asazisi ukubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani
ye baba Sibanda lisekelwe mbani
hayi thina baba sisekelwe nguZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke njengoba ubonile lawe namhla ka 8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babasekela linto umthwakazi ngiyoseke elake linto akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwamthwakazi
uyatsho lapha ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela
esingakufuniyo ukuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela iproject yabo okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayi ukuthatha abantu kona nxa isiya kuba political rally yikho abantu babe banengi abantu kababizelwa ku political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi kumbe ukuvuselelwa okwenkosi abantu baze nelihlelo ukusuka lapho abasuka khona bayefika empeni yabo yesintu njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag akula mkosi esekeyaphakamisa iflag njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela naphana geographically ngesikhiwa lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi nxa umuntu engaba semtare ekhonza leyo nkosi ubukhosi bakhe buphelela khonapho esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingaphikisani lakho ngoba ngasikwazi ukuthi usukela ngaphi njalo kuyaphelela ngaphi kodwa thina kasikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi bekuba nenkosi yamandebele kusukela lapho kwaphelela khona
yevala ngamafutshani-ke baba Sibanda
ukuthi ubaba uKhumalo yathi ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo bona kayisikho abakwenzayo thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngo-mine kuzekuyefika u-1893 umbuso wakithi buvele ulama-boundaries kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuzulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke bona badinga kuphela ukuthi kona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho thina kasikho lapho thina siphakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona
kuyibaba bakhumalo hayi ngamafutshane kakhulu sibili
mina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisoze igcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esesikunanzelele ukuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kababa uSibanda akhuluma ngawo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sibanda osekela-ke uRafael Stanley Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
We ma siwe munye tina siwe moya munye sifusele linguma sendulo amasiko
siyabonga Gibbs ke sizwe eziphathelane lokholo silontunga mili inkomo we studio 7
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
yeah lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje hlangana kuhlelo lethu loluqhakathekile
asikhangele udaba lokhetho siyabona luyasondela ngokuya kwemihla lamalanga lina njengamakholwa esiKristu njengamasonto njengamachurch imlandu bani elilawo kulolukhetho
indaba okhuluma ngayo iqhakathekile kakhulu thina amabandla abamachurch silomlando omkhulu kakhulu okuncedisa ilizwe lethu ukwenzela ukuthi ukhetho luba khona lube lukhetho olulokuthula siyananzelela ukuthi ngesikhathi lezi ezedlulileyo bekusiba lobudlwangudlwangu ukuthiselwa kwabantu izindlu lokutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi abantu babengafuni ukuvuma ukuthi abantu babona izinto ngendlela ehlukeneyo ngakho thina siyibona silomlando wokufundisa abantu beZimbabwe iningi labo eligcwele phakathi kwamabandla ethu ukuthi abantu bavumele ukuthi omunye umuntu uzabona izinto ngendlela ehlukeneyo abantu abaningi baba lokwesaba ngasokufika kusikhathi lesokukhetha ngakho sifuna ukukhulumisana abantu ukuthi kuphume lokhu kwesaba ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzikhethela inkokhela abazifunayo bengesatshiswa ngabanye abantu kumbe bengethuselwa njalo benze umuntu esesaba uNkulunkulu kuphela njalo ebekwazi ukuthi nxa engena laphana ebhokisini leliyana lapha akhetha khona uyabe nguye yedwa kulamunye umuntu ombonayo umuntu kuphela omkhangeleyo nguNkulunkulu akhetheke ekhululekile emoyeni wakhe ekhetha leyo nkokheli ayabe eyifuna njalo lube lukhetho olubamgceke ukwenzela ukuthi impumelelo yalo ingagcini iphikiswa ngabantu kodwa kube lukhetho oluzabe luvunywa yibo abantu beZimbabwe luyevunywa njalo la ngaphandle ukwenzela ukuthi lizwe lethu libuyele likwazi ukudlelana lamanye amazwe ukudubeka kwabantu bethu kuphele siyananzelela njalo ukuthi okunye umlando thina silawo ukuncedisa abantu ukuthi bekhangele umbhalo ukuthi kathi nxa uNkulunkulu esithi kukhethwa inkokheli kufunakala abantu abanjani ngakho-ke baya bekhangela laphana ukuthi kudingakala abantu abamqotho abantu abangalabutsotsi lobudlwangudlwangu abantu abakwanisa ukunakekela abantu abadubekayo izintandane abaselokazi abantu abakwanisa ukuphakamisa impilo yabantu jikelele eZimbabwe yize inkokheli abantu abakumele bezidinge njalo bazikhethe inkokheli ezilombono ngelizwe lethu ezingazikhangeli zona zodwa njalo inkokheli ezingalabuhlela ezingajontshiyo izinto okumele ziye ebantwini sikhangelele inkokheli ezinjalo ezaba lenhliziyo ngelizwe lethu ngenhliziyo ngezigaba zabo indlela thina siyabe sincedisana nabantu ababuya emabandleni ethu sibaxwayisa njalo sibafundisa njalo sifundisa labafundisi ukuthi befundisa abantu abangaphansi kwabo
injengamakholwa siyazi likhonza uNkulunkulu oyedwa kodwa nxa selifika kwezombusazwe lapha lehlukana sibona abanye bavotelale abanye bavotelale kungani
ngenxa yokuthi ukusweleka kwemfundiso kodwa kwesibili kumele sinanzelele ukuthi abantu laba abasoze sicabange ngendlela efananayo ngenxa yokuthi ibhayibhile alisitshela ukuthi votela inhlangothi enje laphana kumele sikhulule lathi abantu benze abakufunayo kodwa-ke kumele umuntu azibuze ukuthi leli bandla engiyabe ndisekela liyenza izinto ezisekela ukholo lwami yini kumbe lenza izinto ezimelana lesi Kristu kutho ukuthi laphana uyabukhanya ukuthi inkokheli lezi engizikhethayo ziyabandezela abantu yini ziyahlukumeza abantu yini ziyanakekela laba abadubekayo yini ngakho-ke ukhetha khonapho ukhangele konke khonokho yizinto thina kathe siphatheka ngakho ngikhuluma kanje siyabe sibhoda sifundisa abafundisi ngakhonokho ukwenzela ukuthi bona bancediseke abantu abangena emabandleni abo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi asidibane ngeviki ezayo
siboya kakhulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama lami nguNtungamilinkomo
ngesizwe umculo othi kanye nawe owe man of influence
namhlanje yaqhutshwa umoya Uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje
mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye Nkosi
kanye nawe Nkosi yami
ngihambe
ngihambe mihla Kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami
nje
ayipheli ntando
yami
mangihambe mina kanye nawe Nkosi
kanye nawe
hayike isikhathi savume kuba sisube sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele besilazo ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East eManicaland leMatabeleland North asesemaphethelweni amalungiselelo okuthi abantwana abafunda iSomakhwilili Primary School eNkayi baye eSouth Africa ukumela eleZimbabwe kumbokiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.